abafundi laba bangene kule college ngompandula nakenye ngathi college ababhadalisa amadola emelika angama-2 ezithupha i-US dollars ukuze bathole ama-inform abalisa i-trapsuit isikhipha kanye letepesi. Kodwa kuze kube nalamhlanje ikolleji yabhodabhoda ngodaba lwezigqoko zabo, kungakho sebefuna imali yabo phambili. Lapho umsakazi we-Studio 7 ufika ekolleji leli, abafundi bebetshaya itoyitoyi phambili kwama-ofisi omqondisi wekolleji uDr Ngonimoyo besibafuna ukubhadala imali yabo. Sixoxe lomunye wabafundi umkhululi Ndlovu obeka ukuthi sesiside esikhathi belinde impahla zabo njalo bebethenjiswe ukuthi bazaziphiwa ngomvulo kuleviki kodwa kwehlule.
Unimandi bavyesebesithela nje ukuthi amatrekisi ma ulobhuti wakho kumbe isihlobo sakho esinye saqedayo cela kif itrekisiyikho thina sezesalokuthi sathi ngcono sizikhethe sibathengise thina ukuthi kumbe siba-expose laphandle kwabanye abantu ukuthi abantu laba abasithinti kade njengamastudio iyo zinto ezinede lapha kulokunye.
Umqondisi weJoshua Mkambonkomo Polytechnic ukhulume labafundi bakhe wavuma umlando kodwa wathi ikolleji alisoze libuyisele imali kubafundi.
There were delays because you are still being registered. If you are no longer patient, we are then taking your $60 to cover your fees.
Abafundi abavumelananga lakho lokhu njalo baqhubekele phambili betshengisela ngemva kokuba bachitheke befunga ukuthi abayokuqhubekela phambili ngezifundo ngaphandle kokuba baphiwe imali yabo ilidola lemelika. Iningi labafundi kuleli kolleji lifunda nzima ngenxa yokuswelakala kwezindlu zokuhlala kuleli kolleji. Iningi labo lihlala emalokithini lapho libhadaliswa imali eziphezulu ngabanikazi bezindlu. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawandeni eGwanda ngu-Albert Ncube.